Yabona ungasikhuma ngento ukuthi ayidemocracy sibalisele ubana omunye lomunye ulelungelo lokucabanga njalo lokukhetha uhlangothi angabe yena elukhwabitha. So lokhu kungabe kusenzakala kungaba kumbe kulaba abalwela impi enkululeko kumbe ngaliqembu liphi nje lona elabe lizimele lodwa ngale kuthengisela i-maturity yedemokhrasi yethu ukuthi bona abantu asoze sibone solini ngezikhathi zonke, asoze sihlale sivumelana ngezikhathi zonke. Okuqakathekile kuko wonke lokho yikuthi bona abantu baphume bengalwanga kodwa beyenza lokwalotana let's agree to disagree ngesikhiwa ezenzo zinjeyi omunye lomunye azimele ngaloko akufunayo. Bakhona abanye abaqhuma ngodaba lokuthi bona bafuna u-2030, bakhona abanye bathi hhayi isikhathi sesenele silandeleni khona owafaka emthethweni. Bonke abantu bona labo ba-expressa izifiso zabo, izinqumo zabo ngendlela abakubona ngakho. And yimi ngibona ngani yikho ukuthengisa imashinisi yedemokhrasi ukuthi bona abantu it does not necessarily mean that singaba ndawonye eqembini siyawolona ama-veterans babe ama-veterans bonke kodwa akusho ukuthi bona sebezabona ngeso elifana nayo.
Ncube uyamuza uGolide uyakhuluma lapha, ungathini ngakhonokho?
Ye, ngiyamuza ubaba uChuma. Mina ngithanda ukuthi ngiphawule ngokuthi kulamaqembu amabili lapha kwabalela inkululeko. Kulabamela iqiniso njalo bemthanda upresident wabo uMnangagwa, bese kusiba labanye abamzondayo abaluma bephozisa labo bathi kahlale ukuze ayangeke atshengise ukuba njengomgabi ahlale khaphana esikhundleni ukuze kubuze lakwelizayo ke kubuze kathi umuntu lowu wenza njengomgabi kathi wayemkhiphe njani umgabi. Kodwa laba abanye laba abamele iqiniso abamthandayo bafuna ukuthi angayangeki, bamtshengise ukuthi hayi wena hlala phansi ehlonipha i-constitution. Akusiyo democracy la, ikulandela i-constitution. Umuntu othi khona akaqhubeke esesikhundleni i-constitution ingakuvumi, ngomunye akusiyo democracy ukutsho njalo. Ngumuntu oyabe elahleka, umuntu owasuka wanatha umsobho owombuso kamgazi waze wamngena sele ngqondo yokuthi umuntu wonke angaba ngumkokheli kufuneka ahlele esikhundleni, kufuneka aze akhitshwe ngenkani. So ke bayamthanda laba bathi kaphume. Nami nje bengingamtshela kukhathesi ukuthi hayi akaphume, ahloniphe i-constitution, akenze imakhi kuhistory ukuthi wake walandela i-constitution.
Ye, Golide, lapho yathi ubaba Ncube ukuthi hayi bo lokhu asikho phela ukuthi usekele i-democracy lokhu ungazana kanti uma nikiniki nje
ayabona kona kona uyidemokrasi ukuthi Ncube engumchengameni nje. So laye abone ngendlela yakhe abona ngayo naleyo. Kubalulekile kakhulu ubani imicabango yakhe layo siyithathe siyihlubungule siyifake laphana kungabi le victimization of ukuthi yena ucaba ngendlani. Akukanti embi kona bo yikho mna ngithe kona abantu vele abasoze bebone ngeso elifana nayo. Even nxa zikhele indawo zama-constitution, i-constitution umthetho owabunjwa ngabantu ukunjelwa abantu ongatsinjwa ngisho ngasiphi isikhathi futhi. Kodwa-ke njengoba ngishilo mina abantu balelungelo lokubona ngendlela ezishiyeneyo, yikho okuthethe indawo even kuma-veterans ethu ukuthi abanye bathi hhayi sokwanele u-2028 ekwana laye umthala kaphumule, abanye besithi hhayi kaqhubeke after 2030 aqede i-vision yakhe. Konke lokhu yini imibono efakwa ngabantu. Akuze kwafuna-ke ukubana ngenxa yokuthi umuntu usebone ngokushiyeneyo sokuqala sokuthethisa kumbe sokuqala ufuna uba opinionated wena uzo wakho umbono wakho ube yiwo ophivelayo. Asha kumna kube njalo.
Ye, baba Ncube ugqiba khonapho kamamhlani baba.
Ye, engikucabangayo yikuthi kungaliyangisa kakhulu ilizwe, kungalihlinzela ebandla kulikhipha amatwane lezivikindi kulibeke laphana nxa kungatholakala i-constitution yelizwe sokuthiwa abaningi bathe kayitshintshwe ukuze uMnangagwa aqhubeke. Kungaba ngeyinye into yokuthi ingayangiswa kwedlula yonke into asebayenzayo beyizanu bayenza kabi. ngicabanga ukuthi engumuntu omdala uzahlala phansi lapho wabona kulabafana bakhe abangathi bayalahleka abachuka indlebe ukuthi hayi lokho angisoze ngikwenze lokho. Futhi isithanda ukukholwa ukuthi njengobe lokhu bakhuza athi kafuni kungena kube kuliqiniso lona leli ukuze achiye bafundisile nabo abafundi bakhe abangathi bayalahleka.